That's our broadcast this evening. This is Jonga Kandemiri.
And I'm Chris Kande. Good night.
Jonga Lokrisi yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 1 ngomapasa 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Idale laphezulu ele Constitutional Court lilahle udaba lukaMnumzana Titi Masimutasa emanyene loMnumzana Themba Mliswa abakhalaze befuna ukubuyiselwa edale leParliament.
Sasikwazi ukuthi into enjalo ingenzakala. So kasiyesabi lutho thina sizimisele ukuba erenewali ngoba sesatshela abantu esibamelayo ukuthi sinase siyirenewali ngenhlolo ebesiyibona isenzakala kuliphathekesibeni.
Amakhansila edolobho lakobulawayo asuke kucele le MDCTS yako le MDC renewal athi kawakhathazeki ngembiko ethi azaxotshwa kulikhansili njengalokho okwenzakale kwabanye babo ababengamalunga edale lePhalamende.
Imuli kamuyi owayengumdlali wemidlalo yokulingisa owake wasebenza njalo emsakazweni weZBC uSusan Moroiwa lokhu edinga imali yokuthi isidumbu sakhe sithwalelwe siyengcwatshwa eZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Idale laphezulu ele Constitutional Court lilahle udaba lukaMnumzana Titi Masimutasa emanyene loMnumzana Themba Mliswa abakhalaze befuna ukubuyiselwa edale leParliamente lokuthi kumiswe ukhetho lwama-by elections endaweni abebezimela ngemva kokuxotshwa libandla leZANU-PF elabhalela idale leParliamente ukuthi ababili labo abaseyibo amalunga aleli bandla. Intathe yezindaba ethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula isinqumo sakhe kuleli dale lamhla, umahluli uChief Justice Godfrey Jijika Usiku uveze ukuba lesi sinqumo usithethe evumelana lamalunga wonke ayisitshiyagalolunye abumba omahluli bedale leConstitutional Court kungela ophikisileyo. UJijika Usiku uthi lokho okwenziwa ngumlawuli wedale lePhalamende uMnumzana Andrew Mdenda kuqondile ngoba yikho okwakumele akwenze ngemva kokwamukela incwadi yokwazisa ngokuxotshwa kwababili laba kuZANU-PF. Igqwetha ebelimela ababili laba uDr. Lovemore Maduku uveze ukuba bayasemukela lesi sinqumo esithethwe lidale lanxa bebelethemba lokuba lizabasekela. Utsho lokhu uMaduku ngesikhathi ekhulumisana lentatheli zindaba ngemva kokwethulwa kwalesi sinqumo esimangalise abekade beze ukuzalulandela lolu daba. Umongameli Robert Mugabe uke wazwakala esethusela omahluli ethi ufuna ukubona ukuba ngubani oza kuluthonisa lolu daba lukaMdasa loMliswa emveni kokuba ababili laba sebelukhweze edale lemthethwandaba we-High Court anduba balukhweze ku-Constitutional Court. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Amakhansila edolobheni lakobulawayo asuka kucelele MDCT esiya kwele MDC Renewal Team athi awakhathazeki ngembiko ethi azaxotshwa kulikhansili njengalokho okwenzakala kwabanye babo ababengamalunga edale leParliamente ngoba wona ezimisele ukulungiselela ukhetho lomnyaka ka-2018 kuphela. Kodwa isikhulumeli se-MDCT uMnumzana Obert Kuti utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe alikalungiseleli ukuxotsha amakhansila la ngoba lingakatholi incwadi evela esigabeni sakobulawayo ikhalaza lokhu. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhubelo Councillor Colette Ndlovu onguchief whip wecouncil yakobulawayo njalo elilunga le-renewal team.
Thina sizimisele kukonke okungabe kubuya njalo siphuma ngale sasikwazi ukuthi into enjalo ingenzakala. So kasiyesabi lutho thina sizimisele ukuba erenewali ngoba sisatshela abantu esibamelayo ukuthi thina sesiyirenewali ngensolo ebesiyibona isenzakala kuliphathe besibeni.
Ye, kodwa libangaki kulikhansila sabaphumela egcekeni njalo lisebenza njani? Balemukela njani abanye?
Thina esaphumela egcekeni besingu 5. Singu 5 nje oyedwa ngiyasethe wabuyela. Sesivalelisile wabuyela. So kurenewal sesisele singu-4 ama-councillor.
Lizafeza lokho elifuna ukukwenza nampo phela abaningi baselebe ku-MDCT kumbe libona ingani bakhona abanye abakhona bezabuya?
Ye, abantu angithi bayethuselwa kodwa-ke abantu abaningi bebekubona ukuthi lokhu esikusolayela athi kuqondile ukuthi sikusole. Bebekubona sibili abantu kodwa ngendaba zefiye zona ezizokuthi abantu babe sesaba ukuthi sizaqotshwa, abanye abantu babe sesaba ukuphumela egcekeni. Kodwa kukhona ukuthi kathethi thina we are not aiming ukuthi singenzani kuthiwe ngalo mnyaka but esikukhangeleyo ngu-2018.
Lizweni kubandla le-MDCT bengabe sebelitshelile yini ukuthi lizaxotshwa kuli councilor?
Kuzithulele nje kasikezwa i-communication yakhona ukuthi siyenziwe ukuthi siqotshwe kodwa kade singatshelwa ngalutho.
Liqiniso ukuthi kulabanye abethuselwayo ukuthi bebuyele ku-MDCT njalo bakhona abazibuyelela ngoba befunile?
Ekuqaleni kube kungani kulokwethuselana kodwa kusethuselwana within ama-councillors ukuthi nxa sisemhlanganweni ukuthi wena uyabona ukuthi into eyenzayo uzaqotshwa. Phenduka masinyane kuyabe kuyingxoxo nje. Kodwa-ke nxa sokurikholwa angithi abadala bephathi yiwo abarikholayo babe sebesitsho ukuthi thina sesirikhola. So lokho kuma-councillors akukenziwa.
Lo ngu-councillor Colette Ndlovu ongu-chief whip we-council njalo elilunga le-renewal team obekhuluma ecingweni le-studio 7 ekwaBulawayo.
Le i-studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku-shortwave 4930-12080 laku-15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abalima igwayi bakhonona ngentengo ephansi besithi kabasoze bathole inzuzo lonyaka, kubika uMavis Gama.
Abenhlanganiso ephathisana labamankampani labalimi abasacathulayo ePan African Development Foundation PANAD bayayisola kakhulu indlela eqondiswa ngayo uhlelo lokulima olwe contract farming methods isithi kayiphathi kuhle abalima igwayi. Unobhala jikelele walinhlanganiso uMnumzana Love Mosthole uthi sebekhankasela ukulondolozwa lokulandelwa kwalindlela ngemfanelo ukuze kuphathise abalimi abatsha ikakhulu abemaphandleni. Lokhu kusekelwa ngomunye wamalunga ePANAD uMnumzana Claudius Masuku.
Ngiyakwazi ukuthi ngubo kulomhlangano wegwayo ngikhona bakwenza ukuthi banxa bathenga abakuthengayo konke lokho le mali abalazo zingaphansi azisafani lomnyaka opheleleyo zibe zikhona. Sikhangela ukuthi sazwa ukuthi kulelethwa i-RBZ bayithi ukuthi yafaka imali eningi engangokuma 800 kodwa kathisi manxa sikhangela ukuthi le mali yangikhona abathenga layo vele ayikwanisi ukufika noma kuma 300 imali ezathengiswayo ngikhona ukuthi kodwa imali yalungu yakhangelwa ukuthi bathenge layo inlutshwane mawu.
Bazimisele njengehlanganiso ukuphathisana labalimi ukuze banelise ukuthola ulwazi olwaneleyo lokulinywa kwegwayi elizweni kuveza uMasuku.
Ngaphotho okuninginengi okutholakalayo ukuthi abangakwanisa ukuthi bakuyenze bangabantu abemabhizinisi amancinyane la ya lapho inkosi yabe sikukhanyela khona ukuthi siyaba sizama ukuthi sincede ukuthi sifuna ukuthi bangancedekananjani. Sibe sikhuluma labo sibakwanisa ukube sibahambela kubo endaweni engangama-TMB yaba ukuthi ibhodi yangikhona ebe-marketing board ebe-TIMB ibhodi yangikhona.
Ukulandelwa kwalokho okukhankaselwayo kubikwa kuzaphathisa ekuthengweni ngentengo engcono kwegwayi, hathi lokho osekusenzakala ukuba abalimi bagcina sebesehluleka ukuthola imali yokuhlawulela indleko zabo ngoba iphansi kakhulu intengo. Kunje bathi yehle kakhulu intengo yegwayi nxa kuqathaniswa leminyaka emibili edluleyo okubuyisela muva intuthuko yabalimi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Imuli kaMuyi owayengumdlali wemidlalo yokulingisa owake wasebenza njalo emsakazweni weZBC uSusan Moroiwa ulokhu edinga imali yokuthi isidumbu sikaMuyi sithwalwe siyengcwatshwa eZimbabwe. UMoroiwa ubhubhe ngeviki edluleyo eSavannah eGeorgia khonapha eMelika. Umntanakhe uChiboniso Mpofu uthi sebenelisile ukubuthanisa inkulungwane ezine zamadola i-$4,000 khona kudingeka inkulungwane ezilichumi lanye zamadola $11,000. UChiboniso utshele uKipsto weStudio 7 ukuthi okwamanje imuli yakhe isebenzisa indlela ezimbili zebulenjini ukufaka izicelo zokubuthanisa limali ezibalisa eyucaring.com leyogofundme.com. Ngakho ke ucela uzulo osemhlabeni jikelele ukuthi ancedise ngemali esebenzisa ubulembu ukuze ayebeka unina ngenhlonipho ekhaya.
Ukuphawulwa kwenkampani elungisa insimbi zemota eMotul eyakwele France sokukhweze inani lamankampani alelo lizwe asesungulwe kwele Zimbabwe, kubika uMavis Gama.
Umeli wakwele France eZimbabwe umnumzana Laurent Delahousse uthi kuqakathekile ukuba icace imithetho ekhuluma phezu kokuphathelene lezokutholiswa kwezizalwane zeZimbabwe amandla amaningi kumankampani nxa ilizwe lifisa ukuba bande osomabhizimusi bakwamanye amazwe okubalisa elakhe abaza kuzasungula amabhizimusi abo kuleli. Inani lezehlakalo zokwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe uDelahousse uthi selinganeno lanxa ethi udaniswa yikuthunjwa kukamnumzana Itai Dzamara njalo ethi bekungamelanga kuvunyelwe lokho. Wengeza ethi asemathathu amankampani akwele France aseze kuleli ukuzasungula amabhizimusi kusukela ngozibandlela lonyaka. Uchola mazwi ngesikhathi ePaula okusemthethweni enye yamankampani akwele France yeMotul ethi khona kuzakwaziswa phezu kokusungulwa kwamanye amankampani aselizweni lakhe kumaviki ambalwa alandelayo. Inkampani yeMotul le iphatheke kundaba zokuthengiswa kwensimbi zemota kanye lokunye okudingakalayo okubalisa amafutha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Live talk lamhlanje sikhangela inyathelo elifuna ukuthathwa ngamacele eMDC elokungangeni kukhetho lwama-by-elections okubikwa kungadala ingozi enkulu yokunikeza isigaba sakoBulawayo kuzano PF.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kudubuke ibhomba kwenye inkampani elungisa ukudla okuphuma echagweni ngentshonalanga yeYemen labulala abantu abangamachumi amathathu lanhlanu. Akukaziwa ukuthi ngubani othiye leli bhomba.
Umqondisi wenkampani yakwele Germany endizamtshina eGerman Wings engene engozini yokuwa entabeni zakwele France uthi kuzathatha isikhathi eside ukuthi kutholwe okubangele umtshayeli wesibili walindizamtshina ukuthi ayingenise engozini ngabomo. Abakhuthaza umbuso okhululekileyo sebetshayele ihlombe obe ngumongameli wele Nigeria umnumzana Goodluck Jonathan ngokuvuma ukuthi unqotshiwe kukhetho ngomgqibelo lokuvuma ukutshiya isihlalo. Umnumzana Jonathan unqotshwe ngobemela ibandla eliphikisayo umnumzana Muhammadu Buhari. Umnumzana Buhari wake waba ngowe ngumongameli wele Nigeria njalo phakathi komnyaka ka 1983 lo 1985 ngemva kokuhluthuna intambo zombuso ngaphandle komthetho. UBuhari yena namhla ubonge umnumzana Jonathan ngokuvuma ukuthi unqotshiwe kukhetho kanye lokuthiya isikhundla. EZimbabwe uMongameli Mugabe sekubeke sobala ngaphambilini kanenge ukuthi lanxa engaze enqotshwe kukhetho kasoze asuke embusweni. Ngalokho ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda uthi abakhokheli be-Afrika abafana loMugabe kumele balandele umzekeliso kamnumzana Jonathan.
Ilizwe laseNigeria selithethe njalo elinye inyathela eliqakatheke kakhulu ekuzithuthukiseni njalo lokuhambela phambili ngendaba zombusazwe. Ngibone ngani eleZimbabwe lingakhangelela ukuthini mhlawumbe ngelinye ilanga omunye wabantu abakuzana basabusayo manje angacabanga ukuthi hayi mhlawumbe kakubanga kangako ukuphuma embusweni. Njalo khonokho nje ukuthi kuzwekazi le-Afrika sokutholakala amazwe athize alandela indlela yedemokhrasi kumbe ukuthi ababusayo bakhethwa kahle njalo kabaqili enkekhethweni. Mbona ni khonokho kuyisifundo esihle kwele Zimbabwe njalo kusipha imicabango engcono yokuthi mhlawumbe lakwele Zimbabwe lokhu kuzakwenzela ngelinye ilanga. Kodwa angiboni kuntshintsha indlela abantu abakuzana uPF lohulumende kaPresident Mugabe becabanga ngayo. Ngibone ngani sisahlala sithwele nzima ngokuthi abanye baba bekhala ngokucilwa kwezokhetho.
UBuhari wake waba ngumongameli njalo enguntando kayiphikiswa kasisoze sibone ebuyela kuzenzo zakhe zayizolo na.
Uchilo nje na wathi hayi uzibona yena sengumuntu oguqukileyo njalo osefunde okuningi kusukela lapha engintando kayiphikiswa khona. Kodwa mina kangithembele kakhulu emazwini akhe. Ngibone ngani kufanele sithembele kakhulu ekusebenzeni okwenza esingakuthi i-constitutionalism kumbe singakuthi izenzo zabanye abasuke ngemphambi kwakhe abafana lo Goodluck Jonathan njalo lo General Olusegun Obasanjo owaphuma kwezombusazwe ngendlela elandela ukhetho njalo eqondileyo. Ngibone ngani lokhu kuzakwenza ukuthi laye azame kancane ukuthi aqhubeke ngaleyo ndlela angabuyiseli phela ilizwe emuva kwezombusazwe.
Iyona impi yele Nigeria labahlamuki beBoko Haram ubona eyiphatha njani?
Ngibone ngani mina nxa ngimazi kuhle upresident omtsha weNigeria uBuhari ube ngumuntu owazakalayo ukuthi uthanda zomthetho njalo uyomisa njengomuntu wakhe waba ngutando kayiphikiswa. Kodwa ngibone ngani mina ekusebenzeni njalo kulisaneni labahlamuki abanjengamaterrorists abafana leBoko Haram kunzima kakhulu ukuthi singathi mhlawumbe uza kuba lempumelelo engcono njalo esheshayo ukwedlula ePresident Goodluck.
UDokotela Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezombusazwe sixoxela eSengilandi lapho afundisa khona ezombusazwe.
Uhlelo lokubhekane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-diaspora lamhla sihlolisisa ubudlelwano babahlala emazweni lasekhaya. Sokwethulwe ebulenjini be-intanethi ngowesifazana ohlala emazweni othi sebezwile ngokutshayelwa incingo ngabasekhaya laphakathi kobusuku bedinga imali. Kwesinye isikhathi abahlala emazweni babe bengasebenzi. Owesifazana lo uthi kwesinye isikhathi abanye babo baye becela imali yokuthenga izicathulo kumbe impahla yokugqoka edulayo kakhulu. Budlelwano bani ke lobu? Ake sizwe umnumzana Thamsanqa Jowo ohlala eBilitane lo mnumzana Bekezela Maduma isakhamuzi seGwanda njalo oyingcwethi kwezombusazwe lezenotho bexoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7. UJowo nguye osungula lingxoxo.
Ekhaya abantu bayafona kodwa akudingakali ukuthi befone ngombe bedobha ucingo betshayele labo abahlala emazweni ngoba ekhaya kulokudubeka abantu balenhluphe ezikhona, abantu bayagulelwa, kuba lezifa lezinye izinto eziningi ezidinga ukuthi labo abakudiaspora abalesandla singani ngcono bephathise.
Uyakhuluma lapho umnumzana uJoe uthi ye bayafona sibili abantu ekhaya Maduma lifona kanganani vele nxa kudinga uncedo?
Ye sibili, hayi uqinisile, into zinzima ngapha Dube madoda. ukuba kweli kwabantu e-diaspora khona ngale sisuka sikhangelele thina ukuthi hayi njoba sokulabanye khona ngale sizathola ukusizakala. Ngapha kakulala ukuthongithwa, akula msebenzi, kakulala ukuthi kumbungazama ukudobha-dobha ini. So nxa kulomunye omaziyo oyabe semazweni la uyasithembela ukuthi hey madoda nami inxenye ngingathola ukusizakala, hayi kufona sibulika siyekeli ngoba hayi okungaphaka kuthiphanga kangako kungathi kufuna ukukancane kancane uloke kusondela ku-2008.
Baba Joe, babe bedingani kakhulu imali he?
Abantu badinga uncedo. Imali-ke kuba yinto engani iba lula ukuthi abantu bethi hayi bengicela lokho kwingconywane lami ngike ngincedakale ngalokho. Ye kodwa-ke kuthi kunjalo kulobunzima obukhona la ku-diaspora ngapha. Kodwa hayi nxa uncedo lidingakala ekhaya, okuhluphayo yikuthi abanye abantu ekhaya la basuka bekhangele ukuthi hayi umfowethu njengoba ekhona ngale emazweni uzaletha lokho azakuletha ukwenzela ukuthi izinto zilungiswe ekhaya. Kodwa uMaduma hayi ngiyakwazi sake saba naye lapha kule landi la uyakuzwisisa ukuthi uhamba njani.
Ye asikhangeleke ukuthi-ke baba Maduma, siyakwazi ukuthi abantu abahlala emazweni labo bahlupheka phela, pho-ke njengoba abanye sebechinga ukuthi imali zethu sezingani eziningi ziyacelwa nsuku zonke, abantu bedinga nje ukuthi enxa yomuntu athengelwe izicathulo ezidulayo, kuhamba njani khonapho?
Abantu kabazwisise umuma okhona Dube, yazi ukuthi umuntu wasuka lapha uyakwazi ukuthi yemuva, bengathi nxa sebehambile bafika ngale kwafika kwancebeka bekhohle lapha basuka khona. Le nto yabasusayo bayayazi ukuthi basuswa kuyini. Nxa abantu singabona umuntu eseze sekulandelela sebekulandela kolo kuthi uthusa uhambe wakhona. Yebo yeba khona abafuna ukuthi abazidlaleleyo abangayenzi lutho njengoba ubhutisho esitsho ukuthi sebethembe ukuthi hayi kulozibani bani ngaphi ngaphi mna kanisayenzi lutho. But generally iningi langikhona hayi abantu bayaswela shem. Abantu abalalutho kunzima. So lawo ungathi ukhona ngale usuhlala suthula zwi. Abantu ngapha basoze bathule, wezi uzathi uhlezi ubona umalayitha wena ulo wakho umntwana usegoli, ubona umalayitha udlula phambi komuzi wakho usuku zonke siya komakhelwane, wena kungena lutho suphila ngakomakhelwane unoma kanjani kuzawufosa yagcina ichayile ifoni kuphela. So nje abantu bengakhohlwa nxa sebehambile ukuthi hayi kanti vele kwasisusayo sakuthiya kunjani lapho esesikhona sokunje pho emuva kunjani. Abantu abasuze bayekele sibili ukufona.
Ye asikhangela njalo kunye baba Joe. Kunalokhu ukuthi umuntu ethi mfonela umbhiliphe khonapha, wena ukuthatha njani khonokho?
Ngikuthatha kuyitshengisela ukuthi kulobunzima obukhona ekhaya. Nxa ngilalela ngiyayizwa indaba elethwa ngumfowethu lapha-ke uMaduma. Ye ngapha e-diaspora kungani kulawo phakathi kwamathuba, ngaba kulokukhonona lokudubeka okukhona lokuthi abantu besebenze kodwa kuyancwebeka. Ngakho-ke sihlala sikhuthaza abanye ukuthi hhayi bake khangele lapho esivela khona, senzele ukuthi lathi sincedise ngobungcono bethu.
Umnumzana Thamsanqa Joe uhlala eBhilithane. Lo mnumzana abekezela Maduma, isakhamuzi seGwanda njalo eyingcwethi kwezombusazwe leNothobe, bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
So kwisikhathi sohlelo liphuma lendaba lishone lendaba selifakeke kancane ezandleni zika Chris Gande.
Lingalitshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje kuhlelo sixoxa lomnumzana Charles Nyoni, omunye osebenza lomnumzana Itai Dzamara lo owathunjwayo kumaviki amathathu edluleyo. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Ya, umbuzo wami wokuqala ungasithela ukuthi kuhamba njani kumizamo yokudinga umnumzana Itai Dzamara?
Okakhesi nje njengoba idale lapha umthetho wokuthi amapholisa asincedise ukudinga uDzamara ezitokisini zabo, sokhe sisamelele nje amapholisa ukuthi basitshele ukuthi babe benesikhathisile ukuthi basiphelekisile njengoba bathi bakubele sihambe nxa kona bekhona.
Ungasitshela ukuthi selenelise ukudinga ziphi indawo?
Okwakhesi nje thina esikwenzayo ngokukhipha amaphepha alomfanekiso kaDzamara ebhalwe ukuthi umuntu lo uyadingakala nje, sesibafaka nje ndawo zonke edolobheni leHarare ukuthi kumbe kungaba kulomuntu kuZulu ombonileyo kumbe okwaziyo lapha bekhona nje asithitiseli ukuthi umuntu lo ungaphi, ngoba lathi sithitiseka ngokuaa.
Ungasitshela ukuthi okwakathesi unkosikazi wakhe labantwana baphila njani ngalesi sikhathi?
Kunzima nje mnumzana, ngoba uJamara nguye nje akade edidizela ivulo yakhe ukuthi ithole ukudla nsuku zonke. So ukuswelakala kwakhe kufake imbuli yakhe nje ekhonini, ngoba kathese kabasela kubuti ongabapha ukudla.
Sesibone abanye endaweni ezifana labo-Facebook lezinye ezinjalo bengani bayafuna ukuphathisa, lukhona yini uncedo oluvela kuZulu?
Okwakathesi nje kakukabi loncedo olusethe lwafika ezandleni zakwethu kumbe ezikabayijamara, kodwa abathengisayo uZulu ukuthi bafuna ukunceda bakhona sibili ngobuningi babo. So kulento nje ezilutshwane okumele siqale sizilungisise nje ukube sizokwanisa ukwamukela uncedo oluvela kuZulu.
Lona ibandla le-MDC lapho okuthiwa wabonakala eke wangani uyaphathisa la emhlanganweni, liyaphathisa yini kudaba lona?
Ibandla le-MDC ekhokhelwa nguMoses Tsvangirai lona ngokwalo liphathisa kakhulu ekudingeni kanye lokunceda ngokuletha abantu abaningi ukuthi senze ama-street fights yethu kanye lokudemonstrate.
Sike sezwa abanye abakuhulumende besithi umnumzana Tsamara enga wazibalekela yedwa waya kwele Botswana kumbe kwamanye kwelinye ilizwe elingumakhelwane. Imbiko leyi lithethe njani lina, njalo like lakucabanga yini ukuthi limdinge khona?
Asila njongo eyokuthi sikucabange kumbe sikudingi, ngoba vele thina sikwazi kungamanga aqobo aluhlaza ndona lawo ukuthi abakuhulumende bengatsho lokho, ngoba thina umbuzo wethu esilawo kuhulumende kubona labo abantu abakuhulumende ngokuthi kanti indaba amapholisa kusukile kufikela kuze kube lamuhla kabakayi bona indawo lapho kuthiwa uJamara wathunjelwa khona ukuthi beqalise eyabo nje imibuzo bevela ku-Christ. Kodwa nje sikephonga ukukhuluma ukuthi engabe wabaleka waye kuBotswana ebalekela ubani, esiya khona ngale esiya kwenzani, ethiya imbuli yakhe ngapha idikeni. Sika sikwazi ukuthi uJamara kaso sasisebenzelayo insuku zonke, ayisiwo kuto ongaphonga usuka nje balekezela muntu angamngenanga abanga lawo.
Hayi, kuzwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa uZulu.
Ngiyabonga Zulu, ngibonga nje uZulu ngokuncedisa kwenu kanye lokubambelana lathi ukuthi sithiwe umnumzana wethu uJamara asike sambe phambili, ngoba yithi abantu yithi amazibaa. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile ubelelanga elihle. Lo ke bekungumnumzana Charles Nyoni, omunye owasebenza lo mnumzana iTai Tsamara. Ibe sixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lilale. Igama lami nguChris Gandhi.
Shayele kahle mfowethu, nasifuna ukuyafika emakhaya siphili la sikokuhamba lokho.
Hayi, mina ngisebenzi wena lapha, mina ngikhanda imali la.
Phela uma uhamba kanje ngeke sikwazi ukuyafika emakhaya thina.
Ngofu nyehla.
Impilo yethu siqakathekile kule mali yakho
leyo. Ngofu nyehla, kathesi.
Iqakathekile imiphefumulo yabantu. Iqakathekile imiphefumulo. Iqakathekile imiphefumulo yabantu. Iqakathekile imiphefumulo.
Khuluma lazo umfokazikhali oshayela edelelo wayesengathi akazi ukubana kukhona ukufa emhlabeni. Wayesengathi uyasha umfokazikhali uzosha azoyendosa ilayisensi yakho.
Akhe wedriva kati vele wenducha fenina. Hamba kahle njena sizofika.
Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Italela phezulu ele Constitutional Court lilahle udaba lukamnumzana Didmas Mutasa emanyene lomnumzana Themba Mliswa.
Amakhansila edolobho lakobulawayo asuke kucele le MDC TS ya kwele MDC Renewal Team athi kawakhathazeki ngembiko ethi azaxotshwa kule kansili njengalokho okwenzakala kwabanye babo ababengamalunga etale lephalamende.
Seligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami untungamelinkomo lilale.